sana kandi kunanzelele ukuthi ye uba umathematika umsebenzi wakho omkhulu kakhulu lwana uba uneswa komzana njalo khona pana kwasuka omunye umuntu laye khona pana esikhundleni zenzana akusoze kuswelakale ukuthi ngaso kusiba lezi nto ezinjengokuthi umathematika lokugulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enxesa edla ipoison kumbe sekube njani konke izinto ezinjengazenezana soze siswele ukuthi sicabangele okunjalo ngokunjalo even lalaphana kuqala kuyakubali uyabalisa ukuthi umongameli bake bamgangela lakho kuyatholakala mdandi ayisho kuzala u-p f kuphela le ma-church abantu bayafakela namapoison ngaphi emabandleni atshiyenele emsebenzini emakampanini ngezikhundla uyasifela gandi isikhundla ungasiki ukuthi kumbe kuzana u-p f kuphela uyasifela isikhundla noma ungathi uyasifela isikhundla noma ukuzala u-p f uyasifela isikhundla noma ungathi khangela la bantu ukuthi balwisana njani khangela abantu be-mdc ukuthi balwisana njani bebangezikhundla so konke khonokho kuyimisebenzi kasathane ekhona phakathi kwabantu imisebenzi kasathane vele ayiswelakali abantu benjalo umatematanda ezezimisebenzi wakho abanye bamfisele kubi ukumesha gomzawe kodwa-ke hhayi kungasenani usindile umatematanda uyaphila hhayi kayidlanga ipoison usephilile ubegula nje umatematanda kodwa kukucabangela kwabantu bese becabangela besethuka ukuthi mhlawumbe engxaka umatematanda sebemgangele ngoba bakhona abamzondayo even emhlanganweni bakhona abamzondayo bemzonda nje bemzondelize kodwa umatematanda ezenzela kuse umsebenzi wakhe
lona ibandla lezanu p f siyasizwe kuthiwa lingani ezomndeni alizivezi egcekeni kodwa-ke kathesi siyabona ungani sokuphuma kuyavela egcekeni
hhayi ukuthi abantu labo kani bayathanda nje ukuthi bakhangele bahlolise bathumela lokho abakukhuluma imfihlo akula ndawo okungalanto oyikhulunywayo khona ingane ema-church awomagaya uzozakuthiwa ye ubani bayenze so ye ubani bayenze so even ama-church analakhona yozothiwa ubani uripile ubani uyenze hhayi akuswelakali ukukhuluma kanti kungayisiki ukuthi kumbe akulamfihlo akuba izinto zonke sezibekwe egcekeni lezinto eziyimfihlo ngabantu labantu babathi phephandaba labantu athela izindaba azifuna ukuthi nje zihlale zibone ukuthi kukanye kulo mlilo obhebhayo kulo ntuthu ethunqayo ethangweni lwezanu p f yebo phela akulamuzwe ongathunqa intuthu inhlanganiso yonke noma imizi yonke lama-problem ilenhlupho zayo kodwa lathi sile nhlupho zethu kodwa sile ndlela yethu ukuzimaneja inhlupho zethu njengomhlangano wezanu p f
khona kubandla lezanu p f kungakukhona yini ukudoniselana kumbe khona okwesikubonayo kulokubambana yini bandleni
ye ngiyaphinda njalo njengoba sidinga ukuthi kulokudonselana kulani kandi ngithi mina izanu p f yinhlanganiso ezombusazwe ihlanganiso ezombusazwe yinhlanganiso njalo kathe yiphathi eyiyo elohulumende obusayo izanu p f ayingeke iswele ihlupho ezikhona kwinhlanganiso zonke ayizoze iswele inhlupho ezingaba zihlangana labantu bonke ekuhambeni yebo phela akula muzi ongathunqa intuthu yiyo izanu p f layo angeke kubalekele khonoko ukuthi kuyabe kulezi izinto mhlawumbe eziyazithe kakuswelakali khonoko lokhu kwasukele emuva noma ngaphi langaphi inhlanganiso zonke ziba lalapha lalapha abantu abangawelelani khona kodwa kuyaqhutsheka abantu bayaqhubeka ngomsebenzi behambe beshiya phambili.